problema yemisonga yokuzimisonga yemisonga siyazimisonga izolo kumbe kuthani ngoba vele sinalokho savotayo sengenani sinalakho kudala akuna lutho ikalimizwayo akula iziprogram ingagalala kwezi kwitelevizini yezimbabwe ukhanya nizwa ize-TV vele thina asikho asibalwa njengabantu baye bathesekoukugijima ngoba bona ukuthatha izinto zethu ngamagesi abavela aza ngapha eHarare aza kobulawa aziya kwezi zethu ngakho kulamanzi akulamanzi akulaaa kumareserve amanye only 2 kilometers amareserve njengomthinapong but iprogram ebayiledayokuthi abantu bekhulumeeni ayincedi ngalutho of course yezi bazakhuluma amanzi abo njengezani but ufike sithi hai iiprogram zonke nokunikeza amabhuku izikolo kufanele zinike ngendlela efaneleyo yotinefabzenmina
bakwenza ngoba befuna ukukhankasa kwezombusazwe kumbe bafuna ukunceda abantu okweqiniso
abafuni ukunceda abantu genia enegenweni lena hati abantu besinga thina abasizibazivotele angeke nto until sibone i-development prior ngoba kathethi bona bathi ukuthi bazakunika amabhuku abazuku izimali zibaezinza kudala bezithatha kudala ngifuna ukuthola abantu bephila ngesihlobo sabo ukuthi beze ibantu bazokubhila bamuzulu abekalokufika abantu bekalokufika bakuyaeeenima bamuthe mabhukusimo bamuthe ilezinambula kuthi bazulamusimo ziyazekalezekuthi impiloko ibakathima amasoza kwindawo zonke ngoba ikunimadantala abakuyakulethisela abantu ukuthi zayaitolisimbo bayitolisimbo itototi ithi mayiphoyimisanga nomuntu mayitho kuqede nitezetinti kuthambule but yomuzi obakuvota kuzoelection amuzile kuqedeni ukhanyaswakilaya abana abazukulu bazobonseni ukuthi kanyanda lusumbuko ngibonene kuzintoazokuthimeleliyeni umezwa kwakuthimeleliyeni I was going to go to the city.